Uthotho uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola lesibili ungaqinisela, hayi uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakho azibuyi lula, azibuyi lula yonke into, futhi focus, ungafokasa kakhulu, ube le that vision ukuthi ngifuna ukwenza lokho, into yakho yonke iyahamba.
Utsotso odlalele amaqembu abalisele eZimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashinga United, Wange kanye leMona Africa. Uthole izicoco eziningi idlala njalo ukuthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Ngisuka kwaHighlanders ngisoka star, ngathola i-offer from Mona Africa, ngadlala ku-Africa ama-CAF World Champions. Ngidlala ku-Mona Africa lami ngasithola ama-signing ones, ngakwazi ukuthi ngithenge la umuntu lwami. Njengoba ngikhona apha ngibona ngikhona akwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando wokuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Uthotho uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abayadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakulama-warriors already ayesepikwe for i-national team. So thina sasifake ku-standby ngibona eZaire kwakule ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa igame ngoba iqakathekile, izayenza ukuthi ilizwe li-suspend. So thina sabe sivolontiya ukuthi singdlali siyemele ilizwe. Sahamba le asihamba lesibili sibaningi osamathu giftilunga umzondi yagatha sihamba sazama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe inganjani ingabani.
Utsotso ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakananga elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Uke wasebenza lamaqembu abalisayela iBantu Rovers kanye lelezim lephansi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.